Isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abathengisa ezidaladini ebulawayo Vendors and Traders Association, unkosazana Debra Mkasa uthi lanxa bengamiswanga ukusebenza, imigoqo emitsha le iyabathinta ngoba sebeswele abathenga impahla zabo ngobuningi.
Sisendaweni ezisemthethweni sithengisa sisebenzisa ibhayilo yethu ye-City Council. So ozikhathi zokungena lokutshayisa kade kungakathi kangako siloko sisebenza ezi-normal business, but kuza sikhathaza mbijana ngoba izitolo sezizavalwa masinyane. So ama-customer yethu azabe sesiba mandlutshwane ngoba abantu bazasebegijimela ngemakhaya. Okuthi khona lokho kade sisithi ngama-last dying hours, ntambama yikho lapho esithola khona ama-customers, asisekwathola njengokuba kade siwathola kuqala. But njengenhlanganiso sikukhangele siloko lathi uthi udlebe siloko si-conjectize ama informal traders ukuthi comply ngakhona lokho ama regulations ukusanitize, ukugqoka ama mask, ukuba la ku social distance ukuthi bengaminyani noma bethengisa noma bethengisela ama customers. We sympathize labona labo kuba affected like ama big shops.
Umnumzana Ambrose Sivindi isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions uthi ukuqiniswa kwemigoqo le kuzathwalisa izisebenzi amagabha avuzayo.
Ngizokunambela kakhulu yilezi ndawo zokudlela ukuthi ama-restaurant, yizo sibona ngathi zizaba affected kakhulu ngoba nxa sezivalwa masinya imali kuma-restaurant isikhathi esiningi ibingena ngcono nxa abantu sebetshayisile imisebenzi sebeziphumulela. Kodwa njengoba sakuzavalwa ngo-6 kutho ukuthi sibona ubunzima obokuthi inzuzo sizobe isangena sebathola imali. Ngokunjalo sokule ngozi futhi yokuthi lezi sebenzi sezizahola nzima. Sinanzelele futhi ukuthi kule ngozi yokuthi izisebenzi lazo ezinye zingamisa umsebenzi. Sinanzelela futhi ukuthi la ngapha kuzakhamisa i-90+% yabantu bazisebenza. So nxa sokulala imigoqo ekhona iqondile sibili, kodwa ke sithi abantu bazaqala nzima ubana baqhubeke bephila lula ngoba inzuzo sibalahlekele. Phezu kobunzima esilabo, impilo yokuthi ibuya kanye ngedlula yedlule, kodwa iqinisweni imali lakusasa ungayisebenza. Esingakutsho yokuthi kuphela singabekezele kwalesi sikhathi sicele enkosini ukuthi siphathise, kodwa sikucela ukuthi abantu khona okufakiweyo okufaka nala amaqhela ama-mask okugeza izandla kuphela, okunanzela ukuthi singaminyana sikuhlonipheni ngoba singakuhlonipha lo mkhuhlane uzaphanga wehle, qhubeke futhi sibuyele ku-normal business yethu. Sizwile njalo izisebenza ukuthi lezi ezisebenza seziningi kakhulu ezingoku-essential service sofanele zoziqunywa nge-50%, kodwa kule ngozi yokuthi silamanye amakhampani waziyo angabe lokuganga ukuthila sengathi hayi lina kuli 50% njengoba kulifika belingekho pheya khona soyilithole. So kuzafika kuyisebenzi lemuli zabo kulawo makhampani anjalo, kodwa bese siqinisa futhi ukuthi amakhampani anjalo kumele banakhuzeka nanzela ukuthi leyasiyo ntando yomuntu yomkhuhlane, abavumele behloniphe isinqumo esifakwe nguhulumende kodwa kungaafekti iholo labantu. Lezo yisicelo esilaso kubachathi bethu.
Asizweni umbono kasomabhizimusi umnumzana Joseph Chuma olilunga lebandla lezanu PF nalolu daba.
Okwakathesi izo lezi zazibulali kangako amabhizimusi ngoba siloku sivunyelwe ukusebenza, sisebenza ama-hour athize kusukela u-8 kushaya u-6 o'clock. And nxa ngikhangele vele amabhizimisi amaningi ebesevala masinyane ngenxa yalo kade sokusenzakala okwezigebenga lezi bese zihamba zidubula abantu zisenza lokhu lalokhu okuthiyeneyo. Yinto esikhangelela abana kumele kwenzakale ukubana sisenqabele uba nomkhuhlane lowo ungamemetheki ugcine njalo usisithwalisekala uklubhu. Njalo sizwa ukuthi ubana ngabe uhulumende uyakukhangela especially abantu laba abanye ama-restaurant nama-takeaway, abavumele ubana behlalise abantu phansi as long as beseve konke okufunakala ukubana kugcine impilo zabantu lokale sokuthi kona ama-standards awe-WHO. Aphinde akhangele futhi even amabhizinisi lawa amabhawa lawa ayimploya abantu abaningi asehlezi isikhathi eside lobe evaliwe, kuyalimaza khonokhwana. Ngabe uyabavulela akhangele konke lasema-casinos houses avule kona phala nako abantu ezilongi begcina iziqondiso ze-WHO kuhambe kunjalo ukwenzela umkonomi ungagcini lawo usukholapsa total.
Inhlanganiso yabo somabhizinisi e-Confederation of Zimbabwe Retailers ibikwa isithi kufanele uhulumende achasise ukuthi imigoqo le izathatha isikhathi esinganani ukwenzela ukuthi behlele kuhle umsebenzi wabo. Kodwa inhlanganiso le itshayele uhulumende ihlombe ngokuqinisa lezi ziqondiso isithi kufanele njengoba inani lasebehlaselwa ngumkhuhlane we-COVID-19 lilokhu liqansa elizweni. Ngimele i-Studio 7 ngikhonapha e-Washington, ngingusithandekile Mhlanga.